siyaphonguba into eyasimangalisa sonke ukuthi khona siyaphonga izivuka nje ekuseni sokuthi akhona selixothwa ngumuntu ezithela nge-interim SG yinto emangalisayo kakhulu ukuthi kathi yena interim SG ubengaphi elaleyo izinto nxa kade sithi ziyawonakala because bemele ukuthi phela erezi i-alarm njenge-interim SG.
Ngezinye indlela lilokhe ligcizelela ukuthi ngempela alimazi umnumzana Chabanga kubandlaleni.
Ebandleni lelizingakhangela lizabona ukuthi khona bekunabantu abathiwa khona ama-cluster leaders and then ama-cluster leaders kube lama-first members and then kube lama-street champions. Mele yiwo abamsebenze labo ukuthi uhamba ekhethweni ngemlelo ka-23 August 2023 njengebandla lethikwazi ukuthi hayi ibandla lethu anikalihlale phansi ukuthi khona sibone ukuthi khona bengalungisa njani ukukhokhele nje sikhangelela ukuthi ningebase sihambele ekhethweni loli abantu bezahlala phansi belungise-ke lokho kwabo ukuthi kulungise kubeke nasezimeni kwabutshwalane lokhu kwadekhala ngakho unxa yena ethi khona le ulilunga lethu ehlale phansi elungise lathi kuthi asingisenisihambe so singahamba shithi ngiyabona ukuthi ibandla lethu lumelela linjalo.